Endabeni zethu lamhlanje, akwaziwa ukuthi ugula okungakanani umnumzana Morgan Tsvangirai olesifo sengubuzane osesibhedlela kule South Africa ngesikhathi kulokuxokozela kubandla lakhe kubangwa umanyano we-MDC Alliance. Abantu abacashangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZANU-PF baloba engwalweni zabo inombolo zamaphetshana ama-voter registration slips aphethwe yizakhamizi enkayi ezibhalisele ukuvota. Amapholisa kwele Botswana athi kulabantu abangena amaphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe abaphila ngokubhadala izivalamlomo ukwenzela ukuthi bangabiselwa emazweni abo. Ikholeji leNational University of Science and Technology lidinga abantwana abasanda ukuqeda izifundo zesigaba esiphezulu sika Form 6 ezabalweni zeMatabeleland. Sizahlolisisa osekwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa selokhu wangena esikhundleni lesi okugoqela ukubiselwa kwemali elizweni. Usedinga umsebenzi uCosmas Zulu owayengumsekeli womqeqeshi weqembu leHighlanders. Kulayisok lamhla uhlelo lwabatsha olweThe Connection sixoxa ngokubhalisela ukuvota kwabasakhulayo. Kwenziwa yini ukuthi abanye ngabafuni ukubhaliswa kugwalo lokuvota? Thumelani imilayezelweni kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318. Inombolo njalo 0012024650318. Kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa ekhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.